Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhla ziku 29 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abathathu abacatshengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Uze sutiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Umabona abantu abadala yokunika ithiwa lona lelo kutshengisa ukuthi balokukwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso njengezanu-PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa ihodo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele ihodo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. UBrian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, uLucky Sibanda oleminyaka engu-26 loKevin Dube oleminyaka engamathumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamathumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. UBrian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Jirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga wonke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr. Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoregister baregister uzek ngeji ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So nasibona ngani khonoku ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa isinhlelo yethu. Ukuze sutiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu laba abanjwa vele thina lapha kobulawayo singakahambi esigodini ukuyobeka ichawe lethu base bebanjwe abantu laba ngekusitsho ukuthi amapholisa belokhu esadingisisa indaba le so lathi sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapholisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapholisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapholisa ayenza umsebenzi omuhle siyawatshayela ihlombe kodwa esifuna ukubakwazi thina yikuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetywa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetshwa balakho yini ukuseva ama-sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona ngoba into esikhangeleleyo thina njenge-citizens for change ukuthi kube lesijeziso esifanela laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekeli balo bayethuselwa ngabebandla leZANU-PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcinisihlalo we-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunanzeleleyo ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa yibandla leZANU-PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party ama-ovet asoze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo emark settlement lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo iZANU-PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembi sokusitshisela imizi ibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibe ngatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokugcinileyo kodwa bona abakhulu besenzisa amatrekitha
Besixoxa lomunye wakho webandlali ZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali ZANU-PF bayazama kakhulu
yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasapotisha abantu xa uledola eAmerika eZimbabwe le $700 inkwini khonoko yena nguminista ukwaba nguminista we-industry Akula hivi lomntwana oyedwa amkhathayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo. Abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka amaprogram anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbago yonke indawo ama China kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe yiqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrayiva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabwe saphuma sonke ukuthi lizwi wehluleka ukhitshe umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngukhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le triple C nxa singena kuphawu abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo amaprovince ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhlaso kungenwa advocate nesenchamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile experience semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisile izwe lakithi besiholela imali yabo enhle.
Lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC eMathopeleland South ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo osandakhethwa ukuba ngumgcini isihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini isihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu onganami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balobukwethemba abalakho ukuthi uyazwisisa ukuthi inhlanganiso njengezanu P F ithoni inhlanganiso ekhulula ilizwe leli inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kancane ngumlandu engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezanu P F liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala, nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandu wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Sizokukhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminisa kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yiphathi zanu-P F. Sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sicingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasamu ukuqedisa i-Empoli eGwanda emse le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Sineplansi for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyatshaya i-ground breaking, imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende ezanu-P F uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sakina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo ifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nakhangelisele sei esibelayo kusindiswa kukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo labantu abaningi ababuyayo bezojoyina abanye babebelibele ukuthi esifunze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Silabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usiculelwe ngalezamcf zitshona. Mangibonzaona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela amanje ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende ubonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South emela iBulilima East edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanqa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukusela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi sinako uhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 $540. Yindaba sisithi imali le esayijonjelwa, imali le esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 bond is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona $540 kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame ukuyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540 sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 bond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-ATUZ lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-ATUZ sibone ngani kuyafika kuyetshaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubeka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. Pho thina beke amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kathesi, kutshona sikuhambela amanga sithi kuye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-ATUZ esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ne-statement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende enxa elasebazalini?
okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-public service commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-apex council ngoba abantu be-apex council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasimeleyo. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze isisebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye isikolo kuthiwa 100 times 0 = 0. So 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emele ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7. Adumi Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi yathi yini inkinga lapha. Njani kodwa lonke. Nanda ukuphawula nje nawumaphosa ngisabe ukhuluma igama lami kodwa nidabuke nyathi. Hhayi izani lokuthozidala thina sayijoyina kudala izani. Sayijoyina kudala umgabe sesekhona. Enguye ulida lathi sinje sike sakwenza kwama-youth sibuzani. Hhayi hayi, bengake baze balitshele abantu bezani ukuthi yibo abenza ukugama, bengaze baphakamisa imizwi lokuthi yibo abenze ukugama, kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma ama-youth bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahambe ama-youth lana afike wona bacatshe ngomunwe. So abangabe baze bakhulume zakwenze ngani ngabantu laba abafuna ukukhuza bengisenzani bakhuza emehlweni abantu. Akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izana. Mina ngazi umuntu othanda izana ukuthi ucabanga kanjani. Ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izana kutho ukuthi yabesidla phela. Yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izana. Izana iyabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka asisayithandi izana amenyes izana ikuse thina singabantwana besikolo sisiye esikolo yabuse abusa. Ayo abake baphumuze bayekele ukubulala abantu kuphela. Loku kubulala abantu phela isibo bantu babo labo ababulala abantu bakaNkulunkulu. Banikeza abantwana babantu amacala, kusale kuluhlupho ebantwaneni, kusale kuluhlupho esihlobeni ngokubulala abantu. Ingwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu obulela omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ochamisa sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Asilo lizwe lezanu, asilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7 ningani basakazi abasakaza iningi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7 naloke ngimelele ukuthi ngiza ngithinda ngile 2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk ngiyabe sengiqedile. Lingithinde khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Salibonani Studio 7, bingelelo Gibbs-Dube nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti odwa sakhala sahlala sikhala ngento yodwa, siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa kubalwa ama-voice note IEEE nama-voice note ayezanu-PF. Kungani vele kahle kahle bantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe munde, ngabonga ma ukuthi ne-inothi le ingafika ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapha ongenileyo the 2 days loko lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe izanu PF. Ngiyamphinda phinda thina kasibalelwa angazi inkinga yini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufika isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatant lami yayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babu yazamazama iyazamazama iyanyikinyeka kufa abantu kucatha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-£35 hama uthanga isandu esikhulu i-£5 hama bayatshaya phela bayabulala i-£5 hama babulala ilizwe babulala abantu konke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami icomment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu bezimbabwe kuvuka njani ezindaweni zomu ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulalana ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaposition ngenkani iposition umuntu uyinikwa ngabantu benanzelele ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumulo womuntu uyabizwa phezu kwakho yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela uJona emanzini uJona esithi mphoselanelwane bathi kanti ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwakho babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala kanti abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphakathi kanti kubulalana abantu bephathe eyi-1 bebangizikhulu ukuthi lo angafani nanzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba akeli xoli umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kwasizwe seZimbabwe singanani so hlalani phansi litshela namaqiniso nxa lisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president sifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini isizwe senu lisihlonile njalo kufunwa ngabantu lawe kulaleli ngoba lapha ilizwe leli qala ukulwelwa vele kwakuthiwa imajority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa ususithi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yedwa uyabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahle studio 7 bakhuluma izingama ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanti yabheka isadik yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yodwa nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswana khona alikho inilizwe e-Africa kumente sadik engakangeswa kakhulu isadik enke ngezwa besithi kulabantu abatshaywayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo esadik iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sizayiphila kuleli lizwe njalo ibandla elibusayo yilo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona kusenzakala ngo-2008 kusenziwa amabhesi movete ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini abo athi bewayenzile lala lihlabele ubusuku konke khona ngale kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuchithayo kwegazi udlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abenzani uPF bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhla ngamalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi ankaze ngizwe ekhuza abebandla lezani uPF mayekhuluma mabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abenzani uPF ababotshwe ungezwa kuthiwa kulomsindo okwazi ukuthi i-CCC yezabotshwa kuphela njalo ba-abuse amapholisa ngomapholisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapholisa abantu bazalwa elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxwanise amapholisa nabantu abantu abayisebenzisa amapholisa abasebenzisa amapholisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo
Siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama